VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpandula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
At the moment, still not fit to be discussed, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him.
UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngeviki edluleyo ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues eHarare.
Umume ezibhedlela awudula ngoba abantu bayahamba begcine beswela usizo. Kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye kureview, uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakhe okade kumele ehlangana naye.
Umumo wesibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi emsebenzini okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga awebandla le-MDC zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lobonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo wacina evumbuluka sokudlule insuku ezine eNyabira duzane leHarare ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. UDokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uDokotela Magombeyi kakho kusimo sokuthi sengakhitshwa kulesi sibhedlela. Uthi bamelele ukuzwa kobodokotela abamhlolayo ukuthi batholani egazini lakhe. Ucatshangelwa ukuthi wahlatshwa amajekiseni njalo watshiswa ngomlilo kagetsi. Uhulumende uthi kazi lutho ngalokhu. UDokotela Ndoro uthi okwamanje ababuyeli emsebenzini bengakatholi impumela yenhlolisiso kaDokotela Magombeyi njalo uhulumende engakakhuphuli iholo labo.
At the moment, still not fit to be discussed, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him.
Gakafiki kusimo sokuthi asuke esibhedlela. Simelele ukuzwa ukuthi kwatholakalani egazini lakhe. Asikwazi lokho sokukhulunywa ngokuthi usehlaliswa esitulweni lesi sibizwa kuthiwa i-wheelchair.
He's smiling, joking, responding. And yeah, just waiting for the results from blood investigation.
Uyakhuluma udokotela, simelele ukubona impumela yenhlolisiso yomzimba wakhe yenziwa ngodokotela abathiyeneyo. Ngizalethulela okuningi ngodaba lolu, ikakhulu ngingathola impumela yenhlolisiso yenziwa ngodokotela engaphuma ngokushesha.
As an association, we would want to actually publish once everything has been done on you, then we can give you a clear report. And or an doctor is a health hazard to the patient. It's actually a danger to the patient.
Asingatholi umbiko wokuthi kwenzakalani kudokotela. Yikho okusenza ukuthi singabuyeli emsebenzini njengoba leholo lilokhu liphansi. Kuzwisa ubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi izigulane zibiselwe ngekhaya. Kuthi lathi phela udokotela kumele sikhangele kuhle ukuthi sihola njani. Udokotela ongaholi kahle angeke aphatha kahle izigulane.
So we really seek for the employer to kind of address this as a matter of emergency and assist us so that we are well equipped.
Hello again, uDokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuthatha isikhathi ukuthi kuhlolisiswe igazi lomuntu ikakhulu nxa kudingwa okunjengetshefu. UDokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa, uthi ukuhlolwa kwegazi okwenziwe uDokotela Magombeyi kunjengokunye okwenziwa kwele South Africa hatshi eZimbabwe.
Ayatshiyana ama-toxicology, but kuyathatha isikhathi, amanye athathi amaviki, kuyathatha iviki yonke engabi khona.
Singathi khona kulungiswa khonapha eZimbabwe kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo.
Ayatshiyanaalo angalungisa lapha, kodwa amaningi enziwe eSouth Africa.
Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho, Baba Sibanda?
I-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni, leyo ivame ukuyenziwe ingenziwa lakhonapha eZimbabwe, but lekhangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa eSouth Africa.
Singathi-ke nxa kusenziwa eSouth Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili.
Kuthatha isikhathi, asiyonto ephangisayo.
Yes, singathi-ke kodwa nxa sebekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho?
Okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenathe amaphilisi, ukuthi umuntu ubenathe amaphilisi awe-B P kumbawani. So bayakhangela umuntu amaphilisi e-B P ukuthi ilevel yakhona inganani phakathi egazini. Nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khonokho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona ama-levels akhona. Njalo i-testing yakhona i-stepwise. Ungafica lokho ukuthi lakukho sidinga okunye, idinga okunye, idinga okunye, yikho kuthatha isikhathi eside.
Nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize, kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle.
Nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona, but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha, bengahluleka ukukubona.
Singathi kumele ube lesazela kuqala.
Ya, nxa ulesazela ulesuspicion, njengoba sisitsho ukuthi nxa umuntu le-overdose yamaphilisi sithi kumbe ama-pain killers, then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani, ngoba uyakwazi ukuthi umntwana onathe amaphilisi la. Nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi,
alo ke ngudokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uBhadaha Moyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kunjalo nje umumo ezibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi kwabo okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngoba abenelisi ngenxa yeholo elingeneliyo. Sixoxe lonobhala obona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Sibanda, saqala ukumbuza ukuthi liqiniso yini ukuthi omama yibo abathwele nzima ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela.
Yenge ngathola ama-reports ukuthi enkulumane ekliniki la omama abazithweleyo ababe sebedinga usizo lwaphambili olwempilo bekusiba lobunzima obukhulu nxa sebethelwe ngama-ambulensi ukuthi beye esibhedlela esikhulu, bebegcina sebephendukisiwe njalo ekliniki. Kugcine sokulokukhulumisana thize leziphatha amandla, kungasacaci ukuthi kanti ovele obaphendukisileyo ngubani, kungani abantu abaphumi imgceki ukuthi obaphendukisayo ngubani. Begcine njalo bebiselwa okudala ubunzima obukhulu kulabo mama basebenohlupho oludinga isibhedlela esikhulu.
Manje akuleke lezo ukuthi kugcine sokubonakala?
Hayi, ukubonakala bengingazwanga lutho okwakathesi.
Kodwa wona umumo ngokuzwa kwenu kuthiwa unjani sikhuluma nje?
Hayi, umume ezibhedlela awulula ngoba abantu bayahamba begcine beswela usizo. Kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye ku-review, uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakho kade kumele ehlangana naye.
Manje bona labo abaphendukiswayo bagcina besenzani?
Sokulobunzima obukhulu ngoba lelanga elilandelayo esingathi ngolwaphetsheya i-review date uyabe ezile engaselayo engasakwazi ukuthi kuzamile abuyeleni osokudala ukuthi sokuyikuthi hayi ngizahlola ngolwesine oluzayo ngoba empilo amadokotela lamalanga ukuthi namhla woba kubona ngolwesine kumbe ngolwesibili osokudala indleko eziningi ekugadeni nokuthi umuntu lwanathola amaphilisi ngendlela ngoba kuzaba nzima ukuthi ayewathenga engawabhalelwanga ngudokotela.
Bakhona yini abaphephela kobosiwalo?
Ye, kubosiwalo nothi kangako kodwa njengoba idolobho seligcwele labo othi uyathola wonke umuntu elayinile kulabo abantu ababiza bethi ngamapostoli.
Alo-ke ngunkosazana Otilius Banda unobhala ubona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abebandla lezanu PF kwele Canada bamanyene labanye babo basemelika kanye labangane balelo bandla ekutshengiseleni besola izitsheso zenotho ezithulelwe eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo edolobheni leNew York phambilini komhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba oUnited Nations General Assembly. Abezanu PF ayisibo bodwa abatshengisele ngomgqibelo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga ebandla leMDC lazo zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Umavela semhlanganyahuye weStudio 7 uphe ithuba omunye wabeMDC abakade betshengisela besekutshengiseleni lokho ukuthi aphe umbono wakhe.
Igama lami ngikhethiwe Bebe, ngihlala eToronto eCanada. Sibuyile lapha labangani bami ukuzotshengisela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Sibuhlungu ngento esizizwayo ngezihlobo labangani ekhaya, so sibuyile lapho ukuzotshengisela. Abantu baningi babuyile and siyabonga bonke abantu ababuyileyo. Kulabantu ababuyileyo from indaweni eziningi, so sibuyile ukuhlangana khonapha kasazane, but okusifisa lapha yiku only one what we have in common yikho okusifisileyo lapha.
Alo-ke ngomunye obekade betshengisela edolobheni leNew York ngomgqibelo. Umende umanyane lekhansili yedolobho lakoBulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi lokubathontisela ivitamin A kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kusukela namhlanje abekhansili yakoBulawayo baphume ijumo behamba behlaba abantwana abalenyanga eziyisithupha kusiya kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela ukubamba umkhuhlane wendingindi kanye lokubathontisela ivitamin A. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Kusukela mhlaka 23 umpandula September kusiyafika ngomhla ka 27 ngolwesihlanu abantwana abaleminyaka esuka kwenyanga eziyisithupha kusiya kwenyanga eziyi 59 kusitsho ukuthi abale 5 years bazabe bekhangelelwe ukuphiwa imithi or amajekiseni amabili imeasles indingindi baphinde bavikele njalo ku-German measles eyaziwa ngokuthi yi-rubella. Indingindi lezi zombili zizahamba lokuthontiselwa ama-vitamin A ngoba sokubonakala ukuthi abantwana abaningi bayasilela kuma-vitamin A.
Udokotela Sibanda uchaza indlela abazasebenza ngayo kanye lemikhuhlane ebakhona umntwana engabanjwa indingindi.
Nxa umntwana ehlatshelwe indingindi akusibo bonke abahle bavikeleke, esingathi i-coverage yakhona kumele yedlule i-85% ukuze abantwana bavikeleke. Ngakubeka njengomzekeliso ukuthi abantwana bonke bavikeleke emkhuhlaneni ungamemetheki uzuyethinta labantwana abangabe besilela kakhulu ekudleni kumbe njalo abalomkhuhlane wegciwane kumbe ezinye izinto zomzimba ezingabenza ukuthi amasotsha omzimba angasebenzi kuhle, balakho ukufa ngalo mkhuhlane wendingindi.
Abezempilakahle bakhangelelwe ukusebenzela emakilinika ekhansili kanye lokuyafinyelela abantwana ezikolo, ezindlini lemavinkilini. Udokotela Sibanda uyakuchasisa lokho.
UBulawayo ulamakliniki akhe angu-19, kodwa-ke kuwona lawo makliniki angu-19 kuzakuba lamaqula azabe phuma engena ezindaweni emavinkilini, emachurchi, ezikolo, lakho la yonke indawo lapho kungabuthana khona abantu ukuze abantu batholelwe lolu sizo duze kwalapho abahlala khona, kungabi khona umuntu ohamba ngomude esiyadinga ukuthi umntana kahlatshiswe.
Umkhuhlane wendingindi ulakho ukuthatha impilo yabantwana abangavikelekanga njalo uyathelelwana lula. Bonke abantu bayakhuthazwa ukuba base abantwana emakilinika ukuyahlatshwa lokuthontiselwa ukuze bavikeleke ekubambeni umkhuhlane wendingindi. Kusenjalo, odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi ezibhedlela zikahulumende empilo le-UBH bethi loba udokotela Peter Mgombwe esetholakele lokhe bemi ngesicelo sabo sokuba uhulumende akhuphule iholo ngoba bavele bengesenelisi khona ukuya emsebenzini kulandela ukuqansa kwentengo yempahla lokudla okungasahambelani leholo leli. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezidlula amathumi ayisikhombisa babuthene eHarare lamhlanje embukisweni wokwethulela uZulu ulwazi ngemisebenzi abayenzayo owe-2019 NGO Expo oqoqwe ngabomanyano wabo oyiNational Association of Non-Governmental Organizations. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lo mbukiso wamalanga amathathu oqale ngolwesine ubuthanise abenhlanganiso ezitshiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke lakuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Matshazi Mhluzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama-NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama-NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza nohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asilela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye-Hand in Hand Zimbabwe esezicintini eziyisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma wards angu-10. Ama wards angu-10 ebulilima. I think sibe Changwa, sibe Mtunungwe, sibe Dombotemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Siyatrena ngathi omama ukuthi beziqalise namabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaqoqa bebe ngama self help groups.
Abakade bekulumbukiso babelibaziswa ngamaqembu omculo athiyaneyo. O osakhulayo uNontetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abalabo olungaphathisa kwezemitshina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi uziphala ezifana labo cloud.
E-cloud computing sabe sikhuluma ngokuthi ibhizinisi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusisho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi uku-access at any time.
UNkosazana Progress Sibanda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust uthi balezifundo zabatsha zokubalolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kuntuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi. Saka kumele ukuthi siphathisipate.
Lo mbukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo okugoqela le misakazo yezigaba eyama-community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla. Bekule mihlangano ebisenziwa eceleni kwalo mbukiso ukugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe-Youth Conversation phansi kwendikimba ethi Leave No Youth Behind, Let Together We Speak. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Good Life Talk namhlanje sipha abalaleli bethu ithuba lokutsho imbono yabo ngokwenzakala elizweni kanye lokuphathelane lomhlangano ongenwa ngumongameli Mnangagwa o-United Nations General Assembly eNew York. Sekulequla lamagqwetha avela kumankampani ehlukeneyo elizweni asebumbe iqembu elizibiza ngokuthi Zimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust, abanikela ukusiza uZulu oyabe ethe waphathwa kubi lapho ethe wayadinga usizo ezibhedlela ukuze ahlawulwe isibhedlela kumbe ngodokotela. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Robbie Bryan ngomunye wamagqwetha asebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusungula lenhlanganiso esizuzulu kwezokulwela kwamalungelo lapho ethe aphazanyiswa kwezempila kahle.
Esikwenzayo ngamafitshane njengenhlanganiso yokuthi siyamela kumbe sivikele amalungelo abantu abagulayo abasuka bephathwe kabi omahlayana, kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela ezibhedlela. Okunye njalo kumqoka okumele sikunanzelele ukuthi njengenhlanganiso sidila lama cases onke lendaba zonke, whether kwenzakala ezibhedlela zikahulumende esingathi ngama public hospitals kumbe kwenzakala ezibhedlela eziphathwa ngabantu ngodokotela abangekho kuhulumende esingathi ngama private hospitals.
Abenhlanganiso yezimclo uthi kayikhethi indaba abazithathayo lapho bemela abayabe bengaphathwanga kuhle ezibhedlela.
Siyathatha kuphela indaba zonke ezilungu kule sigulane esiyabe siphathwe kabi omahlayana, sagcina sithola umonakalo, sokungaba yikufa, sokungaba yikulimala ngenxa yokuthi udokotela olapho kumbe umongikazi olapho akasayenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Siyancedisa futhi endaweni ezinjalo ukuba esigulane esinjalo sithole ukulungiswa kumbe esingathi ukuhlawulwa for umonakalo nalowo oyabe uyenzayile. Lokhu siyakwenza ngokusebenzisa inkantolo zomthetho, inkundla zomthetho, ama-court. Siyathatha amacala njalo, indaba ezinjalo sizihambise e-court, sincedise labo abangelama. Lokhu sikwenza kungela mbadalo, asihlawulisi.
Uyagcizelela uBrian ukuba konke lokhu kwenziwa ngaphandle kwenhlawulo.
Ebulawayo so far kulama cases amane apending esisasebenza usincedisa bona labo ababa affected, abanye ngaba abathola umonakalo ngesikhathi besiya veleta, omama ekakhulu ababezithwele basuka baphathwe kabi ngodokotela, ikakhulu odokotela laba abangekho kuhulumende esingathi ngama private doctors. At the end of the day, bakhona sabalahlekelwa ngabantwana in the process. So siyancedisa khonapho ukubalwela amalungelo abo njengamagqwetha ukuze bethole ukulungiswa for i-damage or umonakalo oyabe wabehlela ngesikhathi be-engaged lama-hospitals zona lawo.
Lokhu kuza ngesikhathi sekulendaba eziningi zababhekana lobunzima bephanjaniselwa ezibhedlela ukubalisa isehlakalo isanda kwenzakala sowesifazane olahlekelwe ngumphefumulo losane lwakhe eye esibhedlela esehelelwa edinga uncedo lokubelethiswa kuhlangothi lwalapho okubelethelwa khona embuyane handa esibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals. Kodwa abakulesi sibhedlela lezinye elizweni bakhala ngokusilela kwabasebenza kulezi sibhedlela kungalesi sizathu kulezehlakalo zalolu hlobo. Lanxa besibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals besithi balusizi ngalesi sehlakalo bathi kumele luthuthukiswe lolu hlangothi lwezempilakahle ukuze zingaze zaba khona izehlakalo zalolu hlobo. Obekhokhela kunhlolisiso eyenziwa ukudinga okuyikho okwabangela ukulahlekelwa yimpilo kwalumama esibhedlela se-Parelenyathwa uDr. Maximilian Jova, yena oyingcwethi kwezokuhlinza kwabagulayo, ulandisa kabanzi ngasebekutholile.
They were so busy that even some of the doctors, two of the doctors of the four,
umsebenzi omningi kakhulu mhlalokho wenza odokotela ababili baya ukuyasizana ukubelethisa abesifazana labo.
Kodwa benhlanganiso ye-Medical and Compensation Law Trust bathi ukukhala ngesimo kwezempilakahle kuyikucatsha ngomunwe ngoba ezinye zendaba zakhona kungezibangelwa yibuchapha balabo abasebenza kugatsha lwezempilakahle. Kungalesi sizathu besithi kabayi kubuyela muva kwezokutholisa usizo kulabo abayabe bengaphathwanga kuhle lapho beye bayadinga usizo ezibhedlela, kungaba ngezikahulumende kumbe ezalabo abasebenza bezimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Okwamanje ke sikhangele ezemidlalo. Ulokhu ezibambe esidukwini kuqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje umqeqetshi omutsha oyisizalwane seNetherlands efike eZimbabwe ngesonto ntambama. Okuningi athi kuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong ufike obulawayo ngensonto ntambama, kodwa akazoze yahle awudumele umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu leli njengoba kumele eqale athole amaphepha amvumela ukuba uselayo imvumo yokusebenzela kwele Zimbabwe. Ngalokho-ke umqeqeshi uMandla Mpofu okunguye obephiwe isikhundla sikamqeqeshi weqembu le-Highlanders ngemva kukahamba kukamadinda Ndlovu nguye olokhu ezibambile kuqembu leli. Njalo utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba bakhangelele ukunqoba emidlalweni wabo abazawudlala ngolwesithathu leqembu lebulawayo Chiefs.
Siqalise kubi kakhulu and okakathesi asingeke sikuthola de sikukhangelele, but bona ngani amagame aseleyo somele abantu bedlale nje abafuna bedlale ukwenzela ukuthi sibone ukuthi i-Highlanders Football Club iyabe ilokhu iku-PSL.
Iqembu le-Highlanders lizadibana lebulawayo Chiefs emdlalweni wamaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo, njalo abhekane lengozi yokugunyelwa kusigaba saphezulu ngoba ihlezi phansi kwengalane yemiklomelo. Iqembu lebulawayo Chiefs okuyilo eliyabe lisekhaya ngolwesithathu lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amabili lowodwa, kuthe le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Lo mdlalo wangolwesithathu uzawupha umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders ithuba elokuba babone abafana bebhozo bedlala, okungamphathisa ukuba alungise inhlelo wezokuba abaqeqeshi njani ngesikhathi elindele ilungelo lokuba asebenze kwele Zimbabwe. Ngokusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wemguquli ama-Warriors linqobele Lesotho nge-3-1 kuhlandla lokuqala elo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Nations Championship kumbe yitshani ngamafitshane ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lizifake esimeni esihle sokuyaphatheka kule midlalo edlalwa ngabadlali abadlala besekhaya kuphela. Ngimile iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Singakehlukanike sikhangele inhloko zendaba. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wayethunjiwe elokhu eselatshwa esibhedlela se-Avenues eHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sendichiya ke kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.